thina njenge mhlangano we MDCT sacho from ekuqaleni ukuthi sizimisele ukukhankasa sikompete labanye lamanye amaparty kuma by-elections. Iproblem esitshelwayo thina ngohulumende yikuthi indaba ye-COVID yiyo yenza kube nzima ukuthi ba-organize ama by-elections. Thina sihlala sisitsho njalo nje njenge MDCT ukuthi siready njalo sizimisele ukuthi siparticipate kulama by-elections. So uhulumende angabeka ilanga thina siready sizimisele. Angiboni ukuthi ngiyazi ukubana into enzima kakhulu for ama constituents ukuthi bangabi labameli babo kuparlament, and into lathi engasiphathi kahle naleyo into esifuna ukuthi ilungiswe masinyane. And njalo futhi siyazi ukubana i-constitution eyelizwe lethu ayikuvumeli ukuthi kube lama gaps awesikhathi eside kungela representation kuparlamenti.
Bakhona abanye abasola ibandla lenomoyo ngoba yilo elaxoshisa abameli bezigaba eziningi abebandla le-MDC Alliance.
Well, ngiyazwisisa izithalazo zabantu ukuthi thina njengebandla le-MDCT ngokuxotsha abantu kuparlamenti savula lezi zikhala okumele zivalwe ngama-by-election. Kodwa okuqakathekileyo, okuqakatheke kakhulu ngokubona kwami ukuthi abantu kumele bazwisise ukuthi thina njenge-MDCT siyiphathi yemithetho, siyiphathi elandela i-constitution yethu. Ngakho-ke ukuxotshwa kwalaba bantu yinto eyenzakala ngomthetho we-party yethu ukuthi umuntu ma esithi yena akasiyimemba ye-MDCT ekubeni wangena ephalamenti ngetikiti le-MDCT, i-constitution yethu ithi umuntu lowo kumele a-recall from iphalamenti.